Isigameko sokuthunjwa kwabantu baseMelika abane kube into ehlasimulisa umzimba kakhulu nxa sikhangela isenzo sakhona ngendlela okwenzeke ngakhona ikakhulukazi sizwela usizi kakhulu abomdeni lalabo abanye abagcine betshonile kulesi senzo basesemtholampilo. Kuyinto enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi kakhulukazi indawo leyi edorobho leli eseduze lebhoda yeMelika leMexico, kodwa phakathi elizwe laseMexico ekuthiwa yiMatamoros, indawo evame kakhulu ukuba lezigemegeme eziningi kakhulu ezokubulawa lokuthunjwa kwabantu, ikakhulukazi kuhlanganyela izinto eziyabe zingathi zilama drug dealers khonapho phakathi, ngoba sazi ukuthi kakhulu ilizwe laseMexico lilizwe eligcwele abantu eligcwele ama-gangsters kakhulu abashushumbisa izinto zezidakamizwa kakhulu, okwenza ukuthi kube indawo eba lodlame olusezingele eliphezulu kakhulu.
Ngokubona kwakho singafika yini isikhathi esokuthi abadabuka eMelika nxa besiya kwamanye amazwe bebe lodubo olufanayo?
Engivame ukuthi ngikutsho baba Gandhi ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ama foreign policies asetshenziswa yiMelika esebenzisana lamanye amazwe ukuthi nxa besenza izinto zabo kufanele ukuthi bacabangele ama citizens abo, ngoba izinto abazenzayo noma ngithi ama decisions abawathathayo against abanye amazwe kuyaba lomthelela omkhulu kakhulu ukuthi nxa abanye abantu bengahamba bayevakatshela kwamanye amazwe basuke babe ngama-victims kungenxa yezinye izinto ezenziwa nguhulumende, noma ngithi kungenxa yama-decisions athathwa nguhulumende kodwa asigcine sesenza ukuthi abantu abaningi babe sengozini. Ikakhulu nxa sikhangela izinto ezenzakalayo emazweni afana labo-Iraq labo-Afghanistan, ngamazwe yiwo kakhulu esithi nxa sikhangela sibona ukuthi abantu baseMelika nxa bengahamba baye kulawo mazwe lapho bangathola khona ubungozi. Kodwa-ke elizweni laseMexico besazi ukuthi khona kukhona ukungaboni ngasolinye, kodwa kakhulu into ekhona elizweni laseMexico ikuthi abantu baseMelika fanele bazifundise ukuthi bengavami kakhulu ukuthi bahambe baye kulelani ilizwe, njengoba sazi ukuthi kungenzeka uthole ukuthi kwesinye isikhathi sebengakubona njengomunye umuntu oyi-rival yabo, bengama-drug dealers noma bengama-warlords begcine ekugcineni ugcine usubulawa kukathi bakufanise lomunye umuntu bebe sebesiyakunanzelela sekudlula isikhathi ukuthi lapha sebenza iphutha babulela umuntu ongayisuwe. Kodwa-ke yikho kakhulu okwenzakalayo kakhulu phakathi kwelizwe leMelika sisiya elizweni laseMexico. Kakhulu akuvamanga ukuthi kube kuyisenzo sokuthi ngenxa yokuthi iMelika iba isebenzisa ubumthetho, kodwa kuvame ukuthi kube luhlupho lwama-drug dealers kakhulu.